Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, oyemela izengeza West edelele parliament umnumzana Job Sikhala namuhla ophunyike ukuyahlala ejele okwesikhathi eside ngoba uMandjebe keceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu bayakusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni seSt Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhona nawokheza okwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TCC asekela ozithi nginobhala jikelela waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sokuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalele parliament umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni, uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500 ukubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha nabalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferres Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerres Chakanyuka kakhuluma ngalutho ngomthetho obizwa ngokuthi nguSection 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure loVincent Kahia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli zindaba umnumzana uPhoti Ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa, ngakho-ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. UNkomo uyakwala lokhu.
A law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014. That notwithstanding, the magistrate proceeded to pronounce a sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows: 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ingcwethi kwezomthetho oligqwetha umnumzana Fanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kwamajesti ukulandela lokho okwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Dube uthi uMantshi ulandele umthetho.
Loba nje omajestithi belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngamaloyazi. Umajestithi kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi kuyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebi yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala agwetshwe ngalo alikho, njalo icala lelo lakuthengiswa lokuba alikho e-High Court.
Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa yiZANU-PF ethe hayi lokho nje ibandla lezwane PFC kujwayele asonto esingathona siziginqisa ngayo kumbe sithi sichithe isikhathi
lokho kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi intambo yezemthetho kuhulumeni weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi ebetshengisela bekhonona ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe, ATUZ, lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelize. Uhlazelo ludaba eStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba kababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba vele bebetshengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama-school fees ziyesihle njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho okwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi babalandaba lodubo oluhlangana labantwana bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Lolu dubo luqedwa nxa kungaba le-political will kuhulumende. Uhulumende ngahlala phansi ethi siphambanisa loku laloku laloku singakulungisa njani. E-genuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina ma-teacher. Singaqeda udubo nxa kungaba le-consultation phakathi wethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe limuze exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini okujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswane nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa, okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola esitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili imfanekiso yamavidiyo etshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze size imbono yakhe ngalolu daba.
ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kuyadanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after three pitting sebe wine i-Super Bowl zilandelana, futhi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephazamise ama-celebration. Uma ukunanzelela nje lapha e-America, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule team edlala khonapho abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlabe sithini ubadubule. But lakho interfere izindaba azikasi-information kakhulu ngabantu laba. Usually sesizwe ngama-affiliations abo ukuthi ngama-right wing kumbe ama-left wing kumbe ama-Nazi. Sesizwe lama-Facebook abo, you know, lezi ndaba zibhalayo ama-manifesto. Lapha asikezwe ku-intention isihloso ukuthi kade everything points to i-right versus left, kodwa asikezwa. At least mina angaboni ukuthi abantu laba what was their persuasion. Abantu baphonga ukuphazamisa izigangi kumbe kwini.
Khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani, njengoba sizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku-internet?
Isibhamu sigcwele la e-America. Isibhamu sinjengemota. I-gun industry lapha e-America is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi, but then why kusiba khona? Kuyafanana latekhaya labantu abasibusayo kule uhulumende, kodwa kabenzi kabakusebenzisi kuhle, you know. It's what umuntu does. There's a saying it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibhamu is one of those things ukuthi mhla sifuneka umuntu esekuqekezela uzasifuna khona lapho those 2 seconds. Laba abayizigangi hayi sebabona ukuthi bayizigangi, but i-gang culture in America is just too ingrained ukuthi beyikhuphe ebantwini. Njalo the citizen feels empowered and protected, and lawe awusoze uphumbe ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu, like asoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthwelele la okwazi ukuthi uthwelele. I-gang is an equalizer, so it makes abantu be respected. Laba bagangayo hayi baganga ukuganga ikhona ukuganga.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Ukulisana kuyaqhubeka kumalunga e-CCC asekela uzithu nginobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sekuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana, ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-Senate. Ababe kulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabangu. Ubuhlaziya lolu daba usithanekile emhlanga we-Studio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabangu, umnumzana Ngqobani Sithole, endawonye lonkosazana Soneni Moyo othi kwakufanele angene ephalamende, njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la. Nguye osungula lingxoxo.
Engisolayo ukuthi sekuyenze ngendlela ekade sisola ngayo uChamisa. Otherwise uChamisa engenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti u-Chekhe seni kungabazidisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la amatsha akhethiweyo?
Ukuthi when izinto lezi ziqalisa kade kulama-consultations akade senziwa. Of course ama-consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama-consultations ayenziweyo, kulezinqumo ezenziweyo, ama-decisions la asebuyile abuye as a result of u-interim secretary general we-CCC e-consultile u-CCC ukufakwa amabizo wona lawo. Going forward I think lami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayinclude inosani wesoneni ngokuya kwesikhathi, because it must be collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Ngoma kwawo as I speak right now. What do you ukuthi wena lana amabizo akula amabizo ajinjwayo and from the instructions that I got ukuthi amabizo lawo ayevele khona yohamba kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxandile batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo labo yibo engikwaziyo ukuthi kwazokuba le consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yonaleyo sakubona kufanele ukuthi hayi ncomto embaxambili kungakubambuthini akula ngenye indlela kufuze kuyikhona kokukhona
nkosazana moyo uyamuzwa lapha umnumzana Sithole ungathini ngakutshoyo
bona kutsho bazenzela bebodwa thina sasingasatshelwa lutho okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile kwakunamalisti ayi-2 amalisti engi-2 azange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi sikhona esikuzwa-ke sokuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa thina singazi lutho
Mnumzana Sithole kambe ukuthi ngabe kulungiswa njani lokho
ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela ofuze libanjwe ngayo omama kangeke acomplain just because yena utholakale esephandle or utholakale ngasakhozantwana she must be part of the leadership she must be part of the decision making yinto okukhompelwa ngayo okwenza ukuthi kube lento yonke le sisenzakala yokuthi kwaba le leadership vacuum kuthi sosile sokuyi-cult so to speak ngakho-ke all those things have to be reversed abantu batholakale besenza ama-decisions beconfronte i-problem ekhona elizweni as a unit ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi isizwe so umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi a-engage interim secretary general babuye beyimbumba
ungathini ngalokhu lakhulumisana yini la umnumzana Thabo
iqiniso sibili ukuthi kwakufuze kuxoxiswane uThabo ngivela sizange nje sihlale laye phansi sixoxisane sekulamagruphu vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uThabo ngesayidini labo thina esiyithi esaqala into leyi laye uThabo la ma-double candidate salahlela le khathana le akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo ngoba khathesi kunje abantu vele bayacomplain ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kulisi yena la akulamuntu vele omthandayo lakho ahlala khona ngezizathu ezithile abantu bayawona phela phandle la so yikho besicela ukuthi ngabe i-SG iyayehlala ephansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona leyo esayiqalayo yama-double candidate
kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audios aphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana
hayi mina ngibona zisakwalo ibandla le-TPP alisayithandile selifile selibulele kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla so yibo ababuyileyo batholela usengeza eceleni bathatha into le rayita kwelinye izinga le singabaziyo ukuthi lizinga elinjani so u-TPP vele kasekho lapha kobulawayo
kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa sibonile umnumzana Siziba lo mnumzana Chivaya behamba beqoxa abantu
baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hayi engakhokhela kuhle ibandla la but engabe lokho econtinua ngakhona lokho akwenzile hayi lalo aliyindawo ibandla la
lo ngumnumzana Nqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-TPC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soleni Moyo owebandla le-TPC
Zimbabwe
okwamanje wothi sizwe udaba luveza imibono kahulumende weMelika
i-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano we-NATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwe-NATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-national security umnumzana Jack Sullivan ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba esigodlweni se-NATO usullivan wengeze wathi umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu, uqinile, futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kusho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokho kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kusho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo, ngoba impi le eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezinsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. INATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze uMnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific, kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso eze-nuclear, lokusebenzelana ndawonye kwe-Russia, i-China, i-Iran le-North Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela ku-NATO baphinde baxoxa ngesimo se-Middle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula ephumelelayo exhumeneyo. INATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kusho uMnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi iNATO.
Veli lalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loNkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla eDubai ezithengisela abantu labosomabhizimusi eZimbabwe.
Kodwa kuyasebenzeka khona ma usabambile sizethu, kuyasebenzeka. Kodwa akuyona indawo ukuthi ungazitshela ukuthi zisebenze nomphela, angeke ngize ngisho. Kuyakumele ukuthi nje mayeukuthi ithuba mhlawumbe likuvunyela lasepoketheni zivuma, kuyakube ngihlakanipha ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayeukuthi uyabubona ukuthi hhayi vele ngifinyelelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa, uvule izithuthi empahla nawe yakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo silokuthola izicelo zokuthi sifuna ama perfume angabe ama perfume sithi siyawathola bese sithumelela amafoni ama refurbished phone manje ukuthi bekhona abafunayo siyabathengela futhi sithumelele ama laptop brand new and refurbished nakhona ngizinto engiyenzayo manje ngitholile umuntu othiyafuna ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile kumbe zinwele zona lezi ama-Brazilian Italian Peruvian ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikakucelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kufike kuyimali yakhe ngingashisi sengile eminyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ngwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ngiyabe ngibathola abanye abantu ithi ngiqalise ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelele ekhaya.
Sizokuthiwa kade sikulabanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu usithela ngamakushanga lokho.
Yebo, ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kwemibhahayana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke eSouth Africa. So saye sathi sixoxa nje esithi uyazi ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya nini. Ngithi wawungakazi ukhulume ngoba esikele isangana mangifike. Okwamanje sengizobuya kumnyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngekakade. Wasethithi kulungile. Ngase sithi ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijwayele ukuthi ngumuntu othanda into zebhizinisi. Wasesithi yazi ibhizinisi yilize lesibongo sami. Wasethi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwasha ngike ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi-ke compare izinto eziphuma e-South Africa bhotwana ngeziphuma ngapho babona ukuthi iqualithy injani. Yikho-ke ukuthola kwami ubhuti yena loyo ofake i-oda belihambe benempahla ebezihambile ezinye zazisiyethimoy kulomunye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla so lami ngase ngifake ezami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa nje ezazikhona ngase ngithumelele. Zithe zifika wasengifakela umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa ngathi yebo ngikhona izipa zikhona. Wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha hayi kusho ukuthi wazithanda. So ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi ngibona ngathi sekumele ukuthi yinjani sivele sisebenzisane kube la masamasheti engiwathumeleyo nomunye layo ubhuti futhi naye ngiwakithi kule sitolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Hawu ngithanda ukukhuluma ngobaba lo u-Angleston Sibanda lo. Halo yena akaziphumele nje egcini ukuthi hayi mina akuna politiki engiyihlazelayo mina ngikhulumela izanu PF kuphela. Kuthi hayi nayilisela njengabanye.
Zitshona njani basakazi? Ontunga labojongo siyatshona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogramu yekuseni le. Hayi libatshele ukuthi abantu ithi iprogramu yekuseni bayifuna. Iprogramu yekuseni kayiphendeli. Hayi 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 abasakazi. Kusendana kabini sesibale sizungu vele ekuseni kakhulu
ba. Eh sibuyekele inkundla sibitshona njani basakazi. Hayi u-Angleston Sibanda namhlanje uhle wacaca kucacile impela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hayi sikhulumele sezano ke sicacile impela vele akusasethusi sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sezano lo namhlanje ucacile impela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo sikhulumele sezano ke
sibonana ku-Studio 7 njani lonke basakazi labalaleli abalaleli abahle abasakazi abahle mina ngithanda ukubonga lina kini basaka elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo indaba ezilohlonzi untungamile kompana kuChris Gande kuGibbs Dube kusithandekile mhla siye kudabo kancube khona phana yazi mnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho abesifazana baxoxa khona ngendlela ezithineyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Oemela izengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba uMantshe ebeke eceleni isigwebo sokuba ayebika okwenyanga ezifika 9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.